ifeze yokugcina leyo yokuvula kwezikolo kithi njengababalise i-D-Day. Ililanga esikhangelele ukuthi uhulumende no-employer wethu bazakubona sibele ukuthi hayi ababalise this time babuhlungu and thina asiko ukuthi siyazenzisa si-incapacitated okwamaqini akhona kokudlala. But ngibone ngani uhulumende udubo lethu lolu or indaba yethu yamasalari uyithatha kancane and kuyazisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina njengababalisi ukufundisa sibezi siyakufuna but okwakhathesi imali asilayo and sithi thina loba kulilanga lokuthi last phase wonke ama-grades abuya thina asiye emsebenzini. And njalo sifuna ukuxwayisa abazali ukuthi abazali i-advice yethu esibanike yona yokuthi bengahambisi abantwana esikolo okungela teacher khona until i-government ize i-address ama-problems ethu ama-challenges ethu ayisalari. Isalari leyo abayi-offayo leyi £15,000 kithi inhlamba enkulu kakhulu iluhlazo kithi esithelela ulaka imali abasi-offa yona ingaphansi kakhulu kwe-PDL. Ayisozisenzele ukuthi ayisozitshintshe impilo zethu njengababalisi kunje thina sikhangelele ukubuyela emsebenzini but mina nginje omntwana uhlezi endlini ngoba ngiyenelisa ukuthi ngiyibhadale imali yesikufizo okumele ngiyibhadale.
Uhulumende uthi abafundi abavula namuhla laba abangabhaliyo imihloliso okabasoze bafunde insuku zonke. Lanxa nje abazali bebebhadale ama-school fees apheleleyo, lithi ningalokho?
Lokho isign oyingcazela yokuthi uhulumende kazange lungiselele, kazange improve infrastructure esezikolo ukwenzela ukuthi accommodate social distance. So in a way thina sikubona ukuthi bathatha abantwana konke lo teacher babenze i-trial and error bafuna ungani bafuna ukubona ukuthi kuzayenza kuzavuma ngoba kusoze kuvume okuyinto kwakhona but otherwise i-proof yokuthi our government is not prepared, is not ready and the infrastructure is not there to accommodate a social distance in the schools. Amalanga wona lama lutshana but uzananzelela ukuthi abazali babhadala inkalakatha zemali especially ama-boarding schools. Even lama-day schools abantu babhadala ama-fees bengakwazi ukuthi abantu bazafunda ama-2 days. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi umzali went out of the way ukuthi ayidinga imali ukuze abhadale i-fees ezitshela ukuthi umntwana uzafunda.
Ungathi lisabambene yini njengababalisi kudaba lokukhalala umsebenzi kumbe bakhona asebebuyelile emsebenzini?
Singama-teachers union yebo lokhu sibambene ngendaba yokukhalala komsebenzi ukuthi sithi si-incapacitated sonke. Akukabi lothi hayi mina sembuyela emsebenzini. Akukabi le union esitshela ama-members ayo ukuthi buyelani. Sonke siyazibonela, sonke siyakwazi konke okusegcekeni ukuthi u-teacher is still incapacitated. So ababalisi bonke lama-union wonke are saying to the teachers, continue staying at home until i-government ize isolve ama-problems ethu. 90% of the teachers are staying at home, 10% are going. I-10% nale ngama-private schools, ngama-church schools, izikolo ezipha extra money to their teachers. Ezinyizikolo ezingabhadalwayo, ezilababalisi abangabhadalwayo yi-government abazibhadalelayo, abanye banikwa ama-incentives. But wonke ama-public schools, ama-government schools, teachers are at home. Akula teacher ohamba emsebenzini.